isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mntwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolwesine mhla ka 5 Ntulikazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje umanyano we-MDC Alliance uthi uzatshengisela emigoqweni ngeviki ezayo esola iZimbabwe Electoral Commission engaqhubi kahle ukhetho.
Akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele iZEC ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni.
Abatsha bakhulumisana ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe.
Inhloso yohlelo lolu senzayo ukuthi senelise ukuthi sinike intsha ikakhulu ukuthi benelise ukukhulumisana ngokubambana kwelizwe.
Ilizwe leMelika linanza usuku lukazibuse.
Bathi ngesikhathi imeliki ithole uzibuse kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho lamuhla. Yikho kumele sikufunde eZimbabwe khona ukuthi kumele ilizwe lithuthuke, abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano we-MDC Alliance uthi uzatshengisela ngolwesithathu ngeviki ezayo usola ukungaqhutshwa kuhle kwehlelo zokhetho yiZimbabwe Electoral Commission. Ukutshengisela lokhu kusekelwa ngamabandla atshiyeneyo athi iZEC ikhanya ithatha uhlangothi lweZANU-PF kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi kumele iZEC ivumele amabandla aphikisayo babe khona ekudindweni kwama-ballot boxes, ama-ballot papers lokunye okufanayo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele uDokotela Kululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Jamisa yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance. USibanda uyachasisa ngezikhalazo zabo.
Okuqakathekileyo izizalwane zeZimbabwe fundisi kunanzelele ukuthi nxa iZEC ingalifuni ukuqila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanjwe abantu bonke bekhona onkumi babona ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele iZEC ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni, ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzanu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke upresidenti uNelson Mandela ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo, iZEC kuzafanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper eka mongameli Dokotela Sibanda uthi wena iZEC ifake umongameli Mnangagwa phezulu, liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso?
Hayi, vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezanu mntakamama ukuthi akusekho umuntu othanda izanu. Bakhona abantu basebenza eZEC ababuye begidima beklabalala betapa umkhosi babuya nesempulu bakuthi ukuthi lina bantu i-ballot paper leli selenziwe ngendlela engekho emthethweni, phangani libone. So kuliqiniso mpela, sethi kumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje kukhuluma, kuliqiniso ukuthi iZEC isithethe i-ballot paper yaliprinta ngendlela ukuthi upresident eMasangaza laye lakhe seliye lokuqala kukhona nesili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga lamanye amabandla ezombuso saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
iZEC ibithembisile ukubana izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dimo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale, ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isitho, kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami sokuthi ngenzeni, ngiprint amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethe ukuthi hawu umuntu abantu laba bayalinto elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalanti kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indawo kanamaphepha sithethi nasizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi okungakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibone le inki esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe la maphepha kodwa uZulu weZimbabwe ufanele laye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okuzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa i-security threat angiyiboni okuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisana ngabakhona ama-printers uzasebenze kuhle akula ngitho nasizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process, it really will cost ZEC nothing. ZEC, I saw the iswele lutho kumbe iqine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu eParliament la amakhansilini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu Dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi lizangena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Now, nxa ukhetho lisenzakala, luzenzakala ngoba iZEC isicabanga ukuthi no, kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi, hayi, we want to vote this year, but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele iZEC ilungise lezi zinto. Kumbe nxa iZEC isehluleka, hayi, iZEC kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi, hayi, iZEC iyehluleka, ngaleleke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela iSADC, African Union, abo United Nations ukuthi please come in nincedise iZEC ngoba iyehluleka ukuthi ithi hayi kupresident uMnangagwa xa efuna ukuzocila.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jambisa, sixoxelayo eseHarare, ngasenelisanga ukukhuluma leZEC kanye lebandla leZANU PF ngodaba lolu. Incwadi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi kumele uhulumende kaMnangagwa alungise okuhlupha umanyano we-MDC Alliance.
Lo nyaka besikhangele ukuthi yiwo umnyaka onganinto zobanzi zibalulekile ukuthi i-voters roll yethu ngayilungisiwe, i-ballot paper ngayikuthiwa kulungiswe ngendlela. Kodwa nxa kuyukuthi i-alliance ibambene bachuchise uhulumende ukuthi lokhu kulungiswe before i-election, ngibona ngani kungalunga. Bangakwekeli ngoba uyabe usuhamba ususiyazilahla ukuthi hhayi ngiyahamba kuphela ngiyevotelwa kodwa ngizaluza ngoba into zivele zitshekile.
Bathi khona bona bazatshengisela ngomvulo sibile emgwaqweni bekhonona ngakhonokho, kambe kuzasebenza yini ukuthi kungagcina kuguqulwa nguhulumende?
Nxa kutshekile uhulumende kumtshekele kuyimpambaniso kungasiyo into ayenze ngaboma. Kuzamele alalele izifiso zabantu, udemonstrator kwabantu lokhani ukuthi ngenxa ukuthi udemonstrator kwabantu bademonstratele ukuthi asilungise nini izinto zihambe ngendlela, sesidine ngezinto ezingahambi ngendlela sonke isikhathi.
Nxa ukuthi-ke bayenze ngaboma akusuze kulungiseke phela, ukhetho soseduze la.
Ungababona besala ukulungisa kumbe besithi hhayi izinto zilungise laba balamanga kusho ukuthi yinto eyenziwe ngaboma. Kodwa nxa kuyinto engenziwanga ngabomo bangalungisa i-voters roll. Abantu sonke vele sivota ngezithupha. So nxa kuyikuthi i-voters roll isitshekile ekugcineni sokusho isikhathi sesiphelile, izithupha zethu zikhona, we can still use them, uhamba siyevota.
Kwenziwa kuyini ukuthi kuhlale kuhlupha kangaka khonokho kwenzakala kule Zimbabwe nxa kusenziwa ukhetho?
Singakutho ukuthi ngokweZimbabwe but ngabona luhlango lwepolitics. Ipolitics zonke zinjalo zitshekile, nakhona apha lapha esikhona kuyatsheka. Kodwa kumele okweZimbabwe kulungisiswe ngoba iminyaka seyaze yaba ngu-37 kanti esiya ku-38 silokhu izinto zitshekile. Khathesi sifuna ukuthi izinto zilunge. Kodwa ukutsheka kwama-voters roll lokhu kutshekile ilizwe yomhlaba wonke, thina sifuna into kwethu kulunge.
Ye, masu kungacebisa-ke umanyano we-MDC Alliance uphume yini kukhetho lolu kumbe ubambelele phakathi khonapho, ungabatshela uthini?
Ayi, mina ngabatshela ukuthi kabafaki pressure uhulumende azalungise. Singalali izinto zize zilunge. Kumele nxa kumele ukuthi silale phandle, silale phandle kuze kulunge, kuze kufikelelela ngalokhu uvota, ngoba nxa bengalungisanga akuvoteki ngoba sebezivelisa phandle. Bazavota abantu bazavota njani phandle?
So kuyasebenza khona okusibili nxa abantu bengatshaya itoyitoyi bezintshwe njani?
nxa kuyikuthi opposition vele i-alliance ile support sibambe sibili 24/7 kungalalwa sibe sitshintshana abanye bevuka semgwaqhoni kumele belungise kumele izifiso zabantu zisebenze singayekeli sikhalale singajikeli lengu kumele sifake ipressure kuze kufike ilanga lolokuvota sifake ipressure labafuna ukuyavota baze behlule ukuthi bazavota njani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yincwadi kwezombusazwe sixoxe laye esedorobheni leSeattle eWashington khonapha kwele Melika. Abatsha baxoxisana ngembali langesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe khonamanje. Benze lokhu emhlanganweni oqoqwe yi-Envision Zimbabwe. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Omunye wezikhulumi njalo engumqoqi wohlelo lolu, umnumzana Bakla Tambo, uqale ngokuchasisa ngokuthi iZimbabwe inje ayizazi lapho ekhona ngoba akula owazi iqiniso ngayo, njalo imbali yayo ihlala iguquka sikhathi sonke kusiya ngokuthi ngubani oyixoxayo.
Inhloso yohlelo lelusenzayo ukuthi senelise ukuthi sinike intsha ikakhulu ukuthi benelise ukukhulumisana ngokubambana kwelizwe ukuthi ilizwe leZimbabwe selihlangane lodlakela oluningi kakhulu okwamanje sesibona abantu belwisana, sesibona abantu njalo bengani ukuzwanana kungani kuba kusibakhatshana. Nxa sibumba ilizwe lisingathi liZimbabwe singenza kanjani ukuthi wonke umuntu intsha labakhulileyo ukuthi bazizwe beyingxenye yelizwe leli leZimbabwe.
Omunye wabakade bekhona kulumbuthano uLilian Muzambwa uthi akula kubambana kwabantu elizweni, kukhulunywa ngakho nxa umuntu efuna ukungena esikhundleni. Abantu abangenayo njalo bazilungisela bona bodwa bengalungiseli wonke umuntu.
Bengikhona ehlelweni eNast American Space sikhuluma ngenational cohesion ukuthi iway forward kungaba yini njengabantu beZimbabwe. Okukhona kathi sikuthi asilayo le nto okuthiwa ikubambana elizweni lethu. Kuba yinto nje ekhulunywa ngalabo abasebefuna ukudinga ukungena ngesikhathi sokhetho, lakho bengena bengakhangeleli ukuthi bayalungisela wonke umuntu kodwa balungisele zabizisa kuphela. So ukuba lenhlelo ezinje kuyasinceda kakhulu because kuyakhipha leyo tshefu esebantwini. Kufanele ukuthi kwenzakale on a larger scale ngingathi ukuthi wonke umuntu akhulume, labo gogo abasemakhaya babe lalo lolu hlelo bakhulume okusenhliziyweni zabo.
Umnumzana Augustine Mahlangu uthi ufisa ukuthi kube le ndawo yokuqalisela indaba zokubambana.
Ukuthi sibe lokubambana njengabantu abatsha. Ngibona ngani kuzathatha isikhathi because thina some of us azange siphile okubonakale endulo oku-affecta ukuthi sehlukane. Kodwa kukhona esikutshelwe ngabadala, so silamaqiniso achiyeneyo, omunye leqiniso lakho, omunye leqiniso lakhe. So kuzadingakala ukuthi wonke umuntu kube le ndawo yokuthi sibe leqiniso esilibonayo ukuthi li-general laziwa ngumuntu wonke. Yikho mhlawumbe kungaba yi-starting point lapho esingaqalela khona ukuthi kungaba lokubambana.
Unkosazana Sakhile Dube uthi kumele kube lezindawo zokukhulumela ezingeladlakela. Uthi uhulumende kumele enze lokhu kube luhlelo olumemetheka indawo yonke kuveze iqiniso.
Mbona ngani kuyanceda, the more people talk, belokhu bekhulumisana bekhupha amaqhubu lawana kulokuthi bebe bevalela phakathi ukuzonda, ukukhonona, ubuhlungu ababuzwayo. Ugcina kusiba yimikhuhlane, ugcina kusiba yiku-best out ngezindlela bebulalana, besenzelana udlame. Nxa sikhuluma sihlangana, senelise ukuthi khona sithole ama-spaces anje, okulokuthula khona, esibonisana calmness, khangela ama-facts, sikhangela ukuthi kanti vele i-history thini, kungela emotion efana la esiyibona ku-social media, eyabe ijotshozelwa ngaba abantu abavele belenjongo zabo ezingekho right.
Ilizwe kumele likhangele kwamanye amazwe anjengeKenya, yona esibuye lenhlanganiso okuthiwa yiNational Cohesion and Integration Commission ehlose ukukhangela izehlakalo zakulelo lizwe ezenzakala ngesikhathi iKenya ilokulwisana kwemihlobo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe leMelika linanze usuku lukazibuse izolo kulabantu abaningi abathe gwaqa endaweni ezijiyeneyo lapho abatshengise ukuthakazelela okwenziwa ngabalikhululayo. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bananze usuku lolu ngokuhlangana lebutho. Kwabanye abantu lesi bekuyisikhathi sokuhlangana lezihlobo labangani njalo lokuzama ukukhuthaza uZulu ukuthi eleMelika libe lozibuse ogcweleyo. Ilizwe leli lakhululeka mhla ka-4 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1776. Kambe leZimbabwe lingafundani ngozibuse weMelika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bhidizela Ngcobo, izalo laseZimbabwe esihlala kweleMelika.
Singafunda ukuzithuthukisa. Bathi ngesikhathi iMelika ithole uzibuse kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho lamhla. Bathi besuka lapho bahle bakhuluma bona ukuthi sibakhangele i-development, balungisa, bakha amadolobho, balungisa imigwaqo, benzani. Yikho kumele sikufunde eZimbabwe khona ukuthi kumele ilizwe lithuthuke, abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Kodwa konke kolokhu nxa sikukhangele kuqalisa ngaphi ukwenze ukuthi kube le ntuthuko elizweni?
Kuqalisa ebakhokheleni. Yabona eMelika lapho bathi bethole uzibuse, abakhokheli babo bakaNo-George Washington babe lombono. Umbono wabo wangasuwa ukuthi benothe bona bethuquluze umnotho wonke ube ngowabo. Umbono wabo wawukuthi ilizwe lonke lithuthuke, yikho bapha izabelo abazothi ngama-states lapha, bazipha amandla ama-states wonke lawo ale mthetho yabo ayazigavena nxa singasebenzisa lolo limo. Okuyinto okufanele sifunde naleZimbabwe ukuthi izwelelane ukuze lithuthuke, kasinike izabelo amandla, isabelo lesabelo sizithuthukise sodwa.
Kodwa nxa sikhangela njalo siyabona ukuthi ilizwe leMelika lalo likhukukhona elibhekana lakho, okunjengokungavumeli abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazehlala khonapha njengakhonokho okwenzakala ngaphansi kukahulumende kamnumzana uDonald Trump. So ke ungathini nxa ukuthi kunjalo besikhuluma nje khonapho ngeZimbabwe?
Uyabona ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe babuya vele sesingathi ngama-skills achiyeneyo, ukhalipho kuchiyeneyo chiyeneyo. Okwenza ukuthi iMelika ibe yikhonokho eyikho lamhla ngabantu abavela kwamanye amazwe. Yikho kufana lakhonokho eZimbabwe. Yona iZimbabwe layo ukuze ithuthuke ngesikhathi sikaSmith kwakulabantu beMalawi, kulabantu beZambia. Babuya bonke labantu beMozambique, babuya bonke basebenza kunye bazithuthukisa. Osokusenziwa nguDonald Trump yikho kuzabulala ilizwe, ngoba ungaqala ukuthi khona khona abavela endaweni enja sibafuna, abavela endaweni enja sibafuni. Uzekela ukuthi abantu kunamanadebele imbono ekhaliphileyo bagcina bengasabuyanga. Abanye bakhona bayagcina sebesukile, sebebaleka, sebehamba. So lolu nyawo esesinyathela ngalo lolu ngaphansi kukaTrump lunyawo lubi kakhulu.
Kodwa kuyalungiseka yini khonokho?
Yikho kuhle ngeMelika. Antsho kuyavotwa kathesi khonapha ngoNovemba. Kuzokuthi futhi ngeminyaka elandelayo ngo-2020 lapha kuyavotelwa futhi upresident. Bakulungisa ngokuvota sonke isikhathi kuphela bayagijima bevote, yikulungisa kwakhona.
Umnumzana Bhidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika. Sixoxelaye eseMaryland khonapha ke kwele Melika. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yenguqu eWorld Cup kusasa kwele Russia. Iqembu le-Uruguay lincikelana leFrance kwisigaba sama-quarter finals, kuthi ke eleBrazil lizadibana lele-Belgium. Kweminye imidlalo eleSweden lincikelana leleBritane, eleRussia lilwisana lele-Croatia. Amaqembu azanqoba emdlalweni lo azaqhubekela kwisigaba sama-semifinals. isigaba ke sakadezi sithi sixoxe sifisa ukuthi sixoxe lani nje ngokuthiyeneyo siyakhangela konoku kwenziwa yimthokazi Republic Party ukuthi liyakusekela kumbe haji kumbe konoku okufisa ukuthi kwenziwe libandla lumanyano we MDC Alliance liyakusekela kumbe haji asixoxeni khona manje uzathi ungena khona pa kuhlelo utsho ukuthi wena ume ngapi xa sikhangela kwezokhetho ukuthi usekela iMDC Alliance ethi ifuna ukuphuma ethi ifuna ukuphuma khonoko okwenzakala eZimbabwe ngoba iZek kayenzi kuhle kube zokusitho okunye kwangkhona khona kwesikhuluma ngakho ngwemthwakazi phela ukuthi kambe khonoko ukuthi bavimbe ukuthi bavale ukubandlululwa kwabantu besintwini likubona njani so ke singazi ukuthi silobane ecingweni ngizokuthwasa lo mlaleli sabona mfowethu
yebo nkosi yami
ngunjani mfowethu
siphilele njani lani
ngiyaphila ngikhuluma lobani
ukhuluma lo Oscar Ncube ekuseni
ye uthini baba Ncube
ye okokuqala yona iMDC mayithi ifuna ukukhalala mina kamboni ukuthi kuyinceda ngani lathi ukuthi kusinceda ngani kasikuboni mayikhalala kayikhalale thina esiseleyo lawona lawo mabandlali ngeneyo sizasala sivota soze siyinele amboni ukuthi kusinceda ngani bekumele ukuthi bona ngesikhathi sesekhona phakathi kwesikhathi kungakavodwa izinto adumele ukuthi ngade bezilungisisa bekhuluma ngazo bebelibele belele benatha besidla izimali lezi ade bezihola njalo sokukhona kathe sibona sebefuna ukuthi yonke into kulalelwe bona kanti bona yibo babona bodwa ukuthi kule zinto ezonakalayo ngaphi babona kangakanani bona siyakwaziyo ukuthi uhlupho lukhona kodwa kathi ngesikhathi sokugcina khona bezahlaba umkhosi kangaka bebevele bengaphi siyakwazi uhlupho lukhona kodwa bebebelele besiziza advocate labo kodwa beleli bengakwazi ukuthi advocate kulo advocate babo kumele bakusebenzise njani ngikukhangele ukuthi mabe kuphuma kabaphuma mboni umuntu ukhetho lungamiselwe eMDC
awubona ngencube
eh ukuthi yona ibona njani bese sithi ke lokho kokuthi okobandlululo olukhulunywa komthokazi ngale lokho kukhona into ephilayo iqale kudala la nxa sesikhuluma kathi sesikhulume kakhulu sesikhuluma ngakho kodwa ke kulokwesaba kodwa thina abanye sasivele sikhuluma ngokwami nganzele ukukhuluma ngakho isikhathi sonke abazali bami noma izihlobo zami bazathi awuzakufa ngithi akula msebenzi kanti vele abafayo bona bawinana ngithi bafa bekhuluma indaba ezifanele zinezina ngingcono kangakanani kulapho
yes awuzakwakhulu Ncube vala ngamafutshane baba sokulo muntu ecingweni siyabonga kakhulu vala 10 seconds kuphela
esikufunayo thina sithi imthwakazi kayiqhubeke iqhubekele phambili athi sisebenzisile bodwa kwenzela into leyinemetheka indawo zonke ezikolo langathi konke indawo akube njalo kuqhubeke singami sikhulule ngoba sidezele ngiyabonga
Ncube siyabonga kakhulu silomunye ubaba futhi lapha osecingweni ukuthi siza ukuthi silobani baba mgcine ekhaya sabona baba
yebo tibele njani
ngiyaphila sibili ngamafutshane sibili ngoba abantu abaningi bafuna ukungena wena ubona njani kunoku kufuna ukwenziwa iMDC Alliance njalo lokwenziwa imthokazi Republic Party bongokuthi kuchacha ngamafutshane
mana tibe ngiyengibekele iMDC eceleni ngikhulume kamthokazi
jova khona
indaba kamthokazi le yobandlululo indaba yasuka kudala dufi kulamakhampani amaningi wahamba ukuthi ukhangela ngendlela abaqhatsha ngayo uyafaka amaphepha umntwana efundile ekuthele wonke ama-certificate esikolo kodwa abamqatshi kule ndlela abenza ngazo abanye umuntu ubuya evelela kwenye iprovinsi afika asebenzisa i-adresi ezihlobe kobulawayo kumbe i-adresi ayithethe njendlini ezidlulele usekwazi ukuthi abakusemagwegi uzathatha i-adresi ahambe eqatshwa ngayo into le yasuka kudala kunamakhampani amakhulu anjeabo-dairy board railways even ahambe emapholiseni into ekhona upit and pan mna njengahamba umntana ami efuna umsebenzi ngo-January lonyaka uyazi basitshele ezinye izinto ezokuthi zasehlula ukuthi kudinga kuphi nakuphi wathi no nginalokhu ne-honors degree this and that kodwa wehluleti bamqhatshi ko-pit and pan mnangokwami ngahamba lo mntwana siyathenga phakathi sabona i-advert wahle wakhuluma nabo bhosi wehlula into le isuka khatshana kudala and ilusizi umntana ami esikolo ngathi ngithatha ibhuku lesikolo lonyaka kumbe kule nyanga ezimbili ngamangala kubhalwe rare riroru mina ngathi ufunde esikolo uaranyimazi lakathi esesintwini nasemazi but uticha wamakakhwetshu orare riroru kutshoni khona kuya
siyakuzalusizi
lolalezekhaya lusizi siloti vele into yabona umthakazi 120% ilusizi yenza vele asisakwazi lokuthi sisuka ngaphi siya nga sasiyisizwe esingalamasiko esilahlekileyo
ye isikhathi
upresident wekweswana umhayi wakhuluma ngesitshwana wathi ilizwe kumele libe lamasiko liqondakale libe nendlela le mthala umzila lapho lehamba khona liyanga thina sina umzila akula ndlela esihamba ngayo silahlekile nje sisiphofu
siyadumisa kakhulu sibonga kakhulu
umuntu sabe sithola ugodi sihamba sibokhoda siyalazi lapho siya khona lokana lusizo kwenze ukuthi abanye abantu bayakhuluma bekuvala ngathi ipolitics lokwadlula akunabandlululo into zizama kulungiswa
hayi siyakuzwa kakhulu siwila sikukhadi konapa ngoba isikhadi yabantu baningi besifuna ukunika umuntu oyedwa 1.5 minutes kuphela siyabonga kakhulu mzala siza kufonela ngesikhathi esizayo ye ngizokuthi sesilobani futhi ecingweni sawubona mfowethu yalo
yebo Dube
ye ngibani
yebo Dube
ye
kusola
akutsho phela baba ukuthi wena ubona njani udaba lalo
mina Dube vele luba kuya ngami luba vele mina bengifana no Trump Dube ukuthi na siyafaka umduli ngempela Dube sifaka umduli sethukanise mina ngiyasupporta kakhulu leyo Dube
ye kodwa kulwisa akulingeke kuyakwiza kweza kube le mpi phela lokho baba
Dube kakulandaba Dube kodwa ke okufanele ukuthi abantu bakhululeke into ebaluleke ukuthi abantu bakhululeke Dube kona kuyinto akusonto right kodwa Dube kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuze abantu bakwazi ukuthi basebenze kahle
ye
abantu baphile kahle
hayi siyakuzwa kakhulu sibili kodwa ke akulungiseki ngomlomo phela okunwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo mzala
abantu balenkani Dube kodwa kunzima ukuthi bakulungise ngomlomo kodwa ke yebo siyafisa ukuthi izinto ezinjalo zihlale phansi zikhulunywe njengoba besenza kanje betshaya amatoyitoyi caba ukuthi hayi kuzoba njalo kulunge bazovuma bazozwisisa
hayi siyakuzwa kakhulu sibonge kakhulu mnumzana uthi sibone ukuthi abanye bathini kulampa ke kufacebook singazithi kulo omunye futhi ecingwane ngizokuthiwa ke samdinga omunye ke ubayana Wellington Painters uthi siyakuzwa Dube lami ngiyabonga ukuthi mfowethu usibukele lapho khona khonapho kuzobuya ke uMJ Titsa Ncube uthi good job mfowethu liyashaya kuzobuya ke uTitsa Ncube uthi bravo khonapho nqabeni ndiyandomkhonto Khumalo siyazama ukuthi sikufonele mfowethu lawo khonapho baba Ncube kuzobuya uDezel Dube uthi ngibukele Dube siyabonga kakhulu mfowethu Dube kuzobuya ke sibona abanye ulast Majire la ukuthi ubukele kuzobuya ke lo Charles Charles la ukuthi ngikhona mfowethu then kuzobuya ke uK Banda uthi lami ngikhona ngizokuthatha silobo abancube bancube kunjani
yebo livuka kaDube
ye ibizo mbani isikhathi 2 ibizo mbani
hayi ibizo kumajaho wakoNcube baba buya lapha kokhodlwa esilabhuza
okay pompa khona lapho nyakunika 1 minute pompa sibe
alright baba alright baba okay mina baba uDube mbona ngathi indaba emthokazile kuyindaba enhle kakhulu ngoba indaba lena vele yasukela kudala la kudala kodwa sisaba konke sikhulume njalo sifake ehlelweni kodwa ke manje sokungcono ngenxa yalawa ma internet class okufalula ukuthi njengabantu sifambane sikwazi ukuba imvumba so mina mbona ngathi indaba emthokazile iright kakhulu khona ukuthi nje kufakwe umdulo wokuhlukaniswa hayi akwena into eright asisho ukuthi siba tribal a kodwa ke nje ukhona inkampani mayivula ibhizinisi endaweni yethu noma kungabe ku-industry noma kukuphi kumele kuqale kube 100% local mhlawumbe futhi 80% local then ababuya kwamanye ama-province 30% kungaba ngcono ngaleyo ndlela
ye kodwa ke akusoze kulwisa abantu belwe ngakhonokho kugcina abantu belimazana ngento ezinje
hayi khona ukuthi silwe akufuneki ukuthi silwe kodwa kufuneka ukuthi kube ngendlela izinto ezenziwa ngakhona Dube at least ama percentage kube le at least abakobulawa makuthi ku pick and pay kuqhatshwe lakho 80% then 20% ebuya ngaphandle okunye kunje ukuthi kube uHarare la iHarare ngokunjalo ngoba kumele phela kwenze ukuthi kube 100% or 80%
awubonike isikhathi Dube sesiphelile sibili bona zamhlelo lethu sesiluphethe kona manje siyabonga Ncube singakehlukani sibona kade kugokela lamhlanje kwezindabeni zethu umanyano we-MTC Alliance uthi uzatshengisela emgwaqweni ngeviki ezayo usola iZimbabwe Electoral Commission ethi ayiqhubi kahle ngemfanelo ezokhethwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngikhiphstube.